isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto omhla ka 18 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC kobulawayo lithi selilubhekise emthethwandaba kuyaphikisa isinqumo samapholisa esokulinqabela ukuthi litshengisele kuleli dolobho kusasa ngomvulo.
Kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya, so ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto sikhuluma ngalesi sikhathi kutho sesingehlele ukuthi sihambe kathesi kuyitambama kutho uthe sizahamba phapha ekuseni.
Umthethwandaba waphezulu kobulawayo namhla ulahlele khatshana isicelo somanyano we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association esokuthi kumiswe ukutshengisela kwebandla le-MDC kuleli dolobho.
Kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Ngeqiniso nti mina ukuya kuma esitridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho. Asika kuboni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo kwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Izizalwane zeZimbabwe kele South Africa ziqhube umhlangano eJohannesburg lamhla zisola ukubotshwa lokugwetshwa kwenduna Mnumzana Nhlanhla yamangwendiweni.
Siyacela kubo bonke umthwakazi wonke isizwe sonke samaNdebele ukuthi asiphakame sime ngezinyawo silwele amalungelo nenkululeko yamasiko aso. Kungahlukunyezwa abaholi bendabuko, kungahlukunyezwa umphakathi wesizwe sakithi. Kuhlonishwe abaholi bendabuko, kuhlonishwe izakhamizi zakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye ezokholo, ezamasiko, ezemidlalo lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leMDC kobulawayo lithi selilubhekise emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo samapholisa esokulenqabela ukuthi litshengisele kuleli dolobho kusasa ngomvulo lisola ukubhidlika komnotho welizwe. Amapholisa namhla enqabelele libandla ukuthi litshengisele okuyisinqumo esifana laleso asithethe eHarare ibandla leli lifuna ukutshengisela ngolwesihlanu. Ibandla leli lithi iziphathamandla zalo ezibotshwe izolo kobulawayo zilokhu zivalelwe esitokisini kuleli dolobho njalo zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Zivalisa unkosazana Thabita Khumalo, Tendai Masocha, Helen Mpofu, Meliqiniso Sithole, Emoti Mujeri, Tinashe Matimbura, lo Mnumzana Shelton Tembo. Umgcinisihlalo we-MDC kobulawayo Mnumzana James Sithole uthi bebephakathi komhlangano lamagqwetha namhla kusihlwa belolonga ukuphikisa isinqumo esithethwe ngamapholisa.
Kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya, so ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto sikhuluma ngalesi sikhathi kutho sesingehlele ukuthi sihambe kathesi kuyitambama kutho uthe sizahamba phapha ekuseni.
Umthethwandaba ungathi lingaqhubekeli phambili njengalokho owakwenza eHarare liza kwenza?
Sizadana, kodwa ke izandla zethu ngabona njalo ziyalo sezibotshiwe. Kuzafanele ukuthi silandele khonokho njengebandla elihlonipha umthetho. Kufanele sitshengise umehluko wethu thina njenge-MDC kuZANU-PF ukuthi ZANU-PF kayihloniphi amalungelo, kayihloniphi umthetho, kodwa thina si-opposite ye-ZANU-PF. Nxa umthetho wandaba uthi singatshengiseli kutho ukuthi sesizalandela khonoko.
Kulezi phathamandla zenu ezibotshiweyo khona ngapho kobulawayo zingaphi kathesi njalo kwenzakalani?
Kathesi basenkantoli ebulawayo Central Police Station ukuthi uthi sikhangelele ukuthi bazahamba emthethwandaba kusasa-ke ekuseni. Kuthiwe khona bahambe bekhankasa kumbe behambisa umbiko wamanga, yilo icala abaliyefeswayo. Kodwa thina ngokubona kwethu sibone ngani icala vele lingasebenziyo and sibone ngani ekhoti liyafika lilahla lelo icala.
Lizakhulumisana njani lamalunga enu ngokutshengisela kungaphuma isinqumo somthethwandaba?
Sesike sahlangana lokunye ubukhokheli sibazisa okuyikho, sasesibakhuthaza ukuthi hayi siyakwazi ukuthi kuyadanisa, kodwa-ke kababuyele emakhaya sebezalinda kusasa besemakhaya belindela impumela yemthethwandaba ukuthi kuza kuma njani. Sesiza kukhangela sisuka ke khonapho.
Wine likulungiselele ukubona ukuthi akuladlakela.
Singakhangela ke umthetho wephosa. Uyatsho ukuthi nxa sifuna ukuthi siyenze uhlelo olunjongo lokudingisela, kufanele thina sidinge lokho okuthiwa khona ngama-marshals abazabe bekhangele ukuthi khona kabula bantu abazayephula yini. So yonke le yimizamo kade siyenzile sile department yethu lathi ye-security bese siqoqile sibili abantu abaningi sibili abazancedisana ke namapholisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi khona kabula bantu abazazama ukuthi bephambanise ukuphikisa impahla zabantu.
Lo ngumnumzana James Sithole, umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Amapholisa achaye njalo abopha abanye abazame ukutshengisela eHarare ngolwesihlanu kuhlelo obeliqoqwe libandla le-MDC. Ukusenjalo umthethwandaba waphezulu we-High Court kobulawayo namhla ulahlele khatshana isicelo somanyano wenhlanganiso zamabhizimusi we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association esokuthi kumiswe ukutshengisela kuleli dolobho ngoba amabhizimusi engabhidlika njengalokho okwenzakala ngozibandlela kuqhutshwa uhlelo olufanayo. Inhlanganiso yezikulo umanyano zibalisa yebulawa United Residents Association, Apostolic Christian Council of Zimbabwe kanye le-Grain Millers Association of Zimbabwe. Bebexhaswe ngusomabhizimusi wakobulawayo ongumsekeli webandla lezanu PF, umnumzana Davis Muhambi. Umgcini sihlalo webulawa United Residents Association umnumzana Winos Dube uchasisa okwenze bakhweza lolu daba emthethwandaba.
Kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Sebesethuka umfanekiso wokuqala ofikayo kibo yisehlakalo abasibonileyo ngozibandlela lapho kwenzakale khona isiga intoyakazenzakala esigodleni sakolwayo ukuthi ubonakale kutshiswa izinto, kutshiswa ama-properties, izitolo zigcekezwa kusenziwani.
Sike saxoxa laba be-MDC besithi ukutshengisela kwakuqala kwakungaqoqwanga yibo okwabo kwande ukuba lokuthula.
Thina njengezakhamizi kasiyalanga idemo yokuthi kumbe nxathi iqoqwe i-MDC. Into esivele singasayifuni kobulawayo yinto okuthiwa yidemo ngoba la izolo kwathi kwenzakele kunjalo abaqoqi bakhona basuka banyamalala kusela muntu obabonayo nxa abantu sebephakathi kokudubeka sebenjalo. Omunye umuntu nxa ebulala ibhizinesi kobulawayo iyi-service provider ebantwini bakobulawayo indingeko empilweni zabantu. Abantu abadubekayo who suffer the most yiba ngabahlali bakobulawayo. Ngikhuluma ngisenze nje isibonelo esezakeleyo ngozimandlela. Abantu bathole izimo wafica abantu sebelayina belayina ukuthi bathenge izinto sebe abantu sokuyisiminye eminye kodwa ekuhlaleni kwabo phakathi kwemizi ngale kutho kunxathwa kutshisiwe amashophu kwathini ethini izinto. Wona lawana amashophu futhi abetshisiwe bulawe sezasiyana ethandeyini. Kunezakhamizi eziyizisebenzi khona phandle. Yabo theyayiqhwali affected sebelahlekwe imisebenzi sokutheni kakuzela abantu ababo sebelamba ngoba nxa ubulala lapho umuntu umthombo wakhe embisini yakhe lapha lima khona impilo vele isizima.
Izakhamizi zithini-ke zona ngomnotho welizwe zifuna lulungiswe njani lolu daba nxa ukutshengisela kungasikho okuletha kuzo?
Angazi ukuthi kuya kuma estridini utshisha izinto usenzani kulungisa njani umnotho welizwe. Thina abanye bethu esikhule ngaphansi kwenkwapha zezinkokeli esezatshiyayo oJoshua Nkomo sazi ukuthi into noma isizini sinjani hlalani phansi likhulumisane lidinga indlela amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso nti mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe. Silabameli esabakhethayo ezweni leli ukuthi basimele laphana lalaphana yibo abantu ofanele sibatshele ukuthi izinto zizima lelo liqiniswe into zizima akula muntu ofuna ukukubalekela into zizima umnotho wethu elize kwawumanga kuhle asikakuboni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo ebantwini okwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Lo umnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association iBura ekumanyano weConfederation of Zimbabwe Retailers Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziqhube umhlangano eJohannesburg lamuhla zisola ukubotshwa lokugwetshwa kwenduna uMnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndiweni wentaba zinduna. Amagqwetha amela uMnumzana Ndiweni abikwa isithi yalungiselela ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esokuthi induna ipike umnyaka olengxenye ejele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibhubhudla amagwebu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokugwetshwa kwenduna uMnumzana Ndiweni. Izikhulumo ezijeneyo ebezikulo umhlangano zithi ukugwetshwa kwakhe kulandela isinqumo esethulwe inkundla yakhe yikudelela isizwe samaNdebele ngenhloso yokusibhidliza. Umkhokheli wenhlanganiso yebutho lenqama uMnumzana Abita Malinga uthi kusobala ukuthi uMnumzana Ndiweni ubotshelwe ezombusazwe hathi isigwebo asethulileyo.
Sibuya nje ngokuthi okwenziwa endwini akukhona nje ukuthi yisinqumo esithathile ukuthi khona lokho okwenzeka emphakathini wayo kuleso sathathwa isigungu sayo. Kodwa sikubuka njengendlela yokuthi kwethuselwa induna zakithi okuyinto esingeke siyamukele thina nyesizwe sikamthwakazi. Induna zakithi silindelele ukuthi thina asebenze ngokukhululeka.
Abe besemhlanganweni lo obizwe inhlanganiso yebutho lenqama bathi kusobala ukuthi lesi senzo ngesinye sezenzo zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esokuzama ukujezisa induna uNdiweni ngokuphumela obala ukuthi kasekeli ngitsho lakancane indlela abusa ngayo. UMnumzana Chris Ncube odabuka eKheze Marinoha uthi kubojwa kwenduna yesizwe yikubopha inkosi yesizwe okulizilo ongafanelanga lekelwe ngoba kutsho ukuthi isizwe sesithunjiwe.
Siyacela kubo bonke umthwakazi wonke isizwe sonke samaNdebele ukuthi asiphakame sime ngezinyawo silwele amalungelo nenkululeko yamasiko aso kungahlukunyezwa abaholi bendabuko kungahlukunyezwa umphakathi wesizwe sakithi olwela inkululeko yamasiko akithi kuhlonishwe abaholi bendabuko kuhlonishwe izakhamizi zakithi.
Amazwi kaMnumzana Ncube agcizelelwe uMnumzana Alpheus Fuyana yena uthi kufanele bavezele uhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi ngeke esadlulela phambili ngokuhlukumeza isizwe sikamthwakazi.
Le ndaba yenduna ibuhlungu yenza kushaqe negazi ngoba sazi ukuthi isitha esiyizana uPF government eyaziwa ngokubulala abantu ukuthi uphephile yini uma esesandleni sesitha khona ngale ekhami prison. Indawo efanele ukuthi ngayakhelwa bona uMnangagwa ngoba babulala abantu.
Kulomhlangano kuvunyelwene ukuthi kusungulwe isikhwama semali yokuncedisa indleko zokuyaphikisa isigwebo esiphiwe uNdiweni emthethwandaba. Inhlanganiso le ithi izasungula njalo uhlelo lokuyatshengisela emaofisini omeli weZimbabwe ePretoria kusukela kusasa. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osengumgcini sihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kumanyano we Southern African Development Community SADC kulandela ukukhethwa kwele Zimbabwe ukuhola lolu hlangothi ngolumbuthano emhlanganweni eTanzania. Wasengumgcini sihlalo walumanyano uMnumzana John Magufuli ongumongameli weTanzania ukhuthaze amazwe aphetsheya ukuthi ethule izijeziso zenotho azethesa eZimbabwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva. Kodwa abanye bakusolile lokho besithi kulandela ukuchaya kwakubi kwabantu abakade bejengisela ngokuthula eHarare okukhomba ukuthi eZimbabwe liphula ilungelo loluntu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Benganamasiko
wawusenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola
izulukandaba kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla ke sixoxa lobaba uMqondo Lobanzi Magonya lapho sikhuluma khona ke ngesiko lesintu ukuthi kambe nxa sesikhangele okwenziwa izinduna emakhaya kambe zingathonisa amacala zime ngaphi ngamacala lawa ikakhulu nxa sikhangela ke ukudlelana kwabantu. Ye baba Magonya siyakwamukela kuhlelo.
Yayi ngiyabonga.
Ye, siyabona ke induna ukuthi zizophele ezizibambileyo emakhaya lapha emaphandleni. Pho ke nxa zidonisa amacala uhulumende kumele angenele yini kumbe ungena sinxa sokuthena?
Lapho kule nduna khona kulohulumende vukamvela ngoba induna ilaleso sikhundla lalawo mandla iwaphiwa yisiqu sombuso wezamasiko eZimbabwe esiyisona esicandwa uhulumende. ngakho ke lapho kule nduna khona kumele sibe ukukhangela induna ubone uhulumende.
So siyabona ukuthi konapho ke nxa induna zithonisa kwesinye isikhathi kukhona lapho zokuthiwa ke kulabanye phela kumele bebehlinza imbuzi into ezinjalo. Abahlinziswa imbuzi ngabanjani?
Iningi labantu abayibona abasezikhundleni namhlanje abasingathi thina i-political leadership esilayo namhlanje, iningi layo eqinisweni sibili yibo abantu okumele ukuthi ngabahlinziswa imbuzi nxa amadoda alobuchopho obuhlangeneyo beqhoba ithambo ngezombusazwe. Ngoba lubana kuthiwa kungayisibo okumele ukuthi ngakuthiwa bahlinza imbuzi nxa amadoda alingqondo ezikhaliphileyo becubungula ezombusazwe, ngakuthiwa siyakubona ukuthi amadoda lawa ayalobuchopho impela ilizwe liyathuthuka liyaphambili kwezomnotho kwezompilakahle, amagetsi akhona, amanzi akhona, imithi yonke ikhona. So abantu abayibona Mfokamvelase abahlinziswa imbuzi ngabantu nje ukuthi la uyazibonela ukuthi hayi lo ngumuntu wenkosi, kulutshwana esingakuthola kuye o angaphathisa ngakho ekuthini nxa sicubungula kumbe sicacade ezombusazwe ukuthi angajikela inkulumo mbimbolelo buswane. Ngabantu nje laba abahlinziswa imbuzi. Enginiqinisa lokuthi iningi labantu abasembusweni namhlanje khonapha abalezikhundla ikakhulu kupolitics ngabantu nje abaphungukutshansa, ngabantu okumele ukuthi ngabahlinza imbuzi nxa amadoda alalobuchopho becacade ezombusazwe.
Siyabona ukuthi sibili enduneni kuyenzakala kakhulu khonokho kuzokuthiwa hhayi lo phela limhlizisa imbuzi ngale kumbe kwenziwe lokho. Kodwa khonokho-ke okukhulunywa-ke emthethwandaba wezigaba ezijiyeneyo kulo mswane yini kumbe kwesinye isikhathi nje baphongukwenza nje?
Ukhuluma ngenduna lapho ethetha khona amacala yikhona Dube.
Ye, ye, ye.
Ye, unto kumele sinanzelele ukuthi induna ngesiqu sombuso seZimbabwe lamhlanje akhona amacala athile athethwa induna. Ngamacala afana lakhona ukuthi umakhelwane wakho udilize uthango lwakho, icaluni labalitheso onduna uKhayisa. Nxa kuyukuthi emhlambane khona phana umuntu efike wadilize uthango lukamakhelwane uyahamba uyebika enduneni, induna yiyo esizathetha icala lonelo. Nxa kuyukuthi imbuzi zakho kumbe izifuyo zakho zifosile zakudla emasimini akozibani, induna ngamacala atholiswa induna lawo. Kodwa induna kayithonisa amacala anjengalokhu esithi thina i-homicide. Akhona amanye amacala angangokuthi induna ilakho ukuthi ingagweba isakhamuzi isihlawulisa iy'nkomo ezithile ziyehlawula umuntu oyabe wonelwe ngulowo mnumzalo kumbe ngulowo muntu kuleso sigaba. So amacala wonke athethwa zinduna ahleliwe kule zigaba ukuthi induna iyahamba izokucina la. Kodwa icala engakutshela lona sibili elisegcekeni ukuthi izinduna kazingeni kilo licala elinjengele-homicide.
Lapha sikhuluma ngokubulala sibili.
Yes, sikhuluma icala lokubulala kumbe
udlwengula umuntu kumbe into
ezinjalo, attempted murder.
Hayi ke siyabonga kakhulu ukuthi sixoxe lawe baba Mqondomazi Magonya ngendaba sibili eziqakathekileyo ezenzakala ezigabeni zelizwe leZimbabwe. Ungathina lokusasa eMagonya baba.
Ngiyabonga mfowethu Mthembu.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalele semoyeni ngenjabulo ngumthembu Sithemba uGibbs Dube Lilali.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eyita hola, mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo lwabo sakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sikobulawayo ngo-Ntuthuze yathunqa. Sixoxa lo ngisakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo yokusakaza inhlelo ezijeneyo eziphuma ku-internet ngesiNgisi sithi ama-podcast. Inkampani yakhe ibizwa ngokuthi yi-Aicon Media. Namhla kuhlelo silomnumzana Nigel Ndlovu. Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu laba sakhulayo buti, unjani?
Ngiyabonga buti Mike, ngiyabonga. Ngiyathabuka kuhlelo.
Hayi, sithabile ukuba lawe. Asithinteni udaba lukhona egodweni, inkampani yakho Aicon Media. Bengicela ukuthi utshele abalaleli bethu okunengi mayelana ngenkampani yakho.
Okay, so Aicon Media, it's It's a company I established and registered in December, that was in 2018. Mina vele, I'm a media graduate. So when I graduated, I won Wooten 7 Zaiko, so Nakaya, Uti, Anun, Kaliso, Wamilamin, Zamutin, and let it say Avang, Lamin, Kachi Avang. So a company, and what it does, we do Ama Paiscopo, Ama Film, and we also do Ama Audio Productions. And Kareses who push our cool company, the podcast. The podcast, which is Voice Note Podcast, that's a platform where we get to showcasing the abantu abayenza into ezimangalisayo, be it now a businessman, a sports person, an artist. So a podcast is more like a radio station, but it's timeless. Yakwanzu uyilalela anytime, and the podcast uyithola ku internet line. So now let data yakho yaphonguloka on uhambe u Voice Note Podcast ulalele. The ultimate vision for EA Icon Media is to create 500 jobs in the next 5 years, and that's through film and media. So at the moment, I have a team of three. There's me, and then there are like my two friends who I push my production company with.
Njengoba ushilo wathi ukhangela ukuxatsha abanye abantanga. Njengoba isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka, ubona ngani lokhu kuzafezeka na?
Yeah, the economy it's a bit hectic. Like Zimbabwe, like operating a business, it's a challenge. But I mean, as an entrepreneur, you have to be positive about it. Because we need to find solutions.
Right. I see kuqhubekele phambili ngodaba olukhona ekudweni inkampani yakho Icon Media. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala le company?
Okay, first and foremost, vele mina I think ngaba lothando le media ngisakhula. Then when I went to high school, ngamfuna ukuba a journalist vele ngaqeda isikolo, and then ngase ngithola ipassion yama arts. Ama arts I think diverted a bit, but I did my A level. And then I say, ngikwazisa ukuthi ngiye university ngenze media studies. Ultimately, I would say I'm living the dream because I'm in the media sector. It's been a dream for me working into the media.
As Portland Ganga and Milan and Yenduvo, Utaba looks Sulagala go case. Luyali Tinta Nan.
Ale Lombuzo, Putimai Kunzima, Konapa and Kuruma Lawe, if Patula Milibu talk the same. So, like I said, operating a business in Zimbabwe is the hardest thing you can ever do. So, the Johnny Importer. We can be positive and all that, but I've even thought about setting up base in other small cities, Wamayamazo, like Francistown, because in Zimbabwe at the moment it's hard. Right now, Tina Amakes is about for 72 hours. Namtabing said town, Amakes was 72 hours, Akambile town. So, Tina Ama conditions with entrepreneurs in Zimbabwe, they are really challenging.
Manje likwenza njani ke?
I mean, we're still hanging on. Okunye ihope, ifaith.
Zulu kandaba lemzwile umnumzana Nigel Ndlovu owaqala inkampani yokusakaza yona ebizwa ngokuthi Icon Media. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lo msebenzi kaNigel, hambani kukhasi lakhe eleTwitter ngaphansi kweusername @RealNigelNdlovu. Kufacebook ibizwa nguNigel Ndlovu. Mthokazi omuhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu labatsha esilethulela maviki wonke ngolwesibili, lapho siqhubekela phambili sithinta indaba esiphathelane nabatsha elizweni. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram, username yami ngu @BigMike3, BigMyke3. Zimbabwe muhle, mthwakazi omuhle, asihlanganeni ngo-8 PM ngolwesibili. Olefalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye!
Siyabonga Mike, asingeneni ke kwezokholo.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo labo bonke abalaleleyo lababukeleyo ngalesi sikhathi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sikhangele ngendaba ekhuluma ngomusa lalokho esikwenzayo ekithola encwadini yamahubo 112 amavesi nje amabili u-5 lo-6 verse 5. Umuntu omuhle nguye onomtha otshelekayo esekela izindaba zakhe ngokulunga. 6. Ngokuba akayi kugudluka kuze kube phakade, olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi leli likhuluma ngento etholakala ngaphakathi komuntu. Uthi lapha uDavida encwadini yakhe yona le yamahubo ukhuluma ngomusa, abuye athi umusa lo usekelwa izenzo zakhe. Njalo nxa esenze njalo uzakhunjulwa kuze kube ngunaphakade. Siyabona ke lapha zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi umuntu omuhle kakuthongo ungobuhle bokuma komzimba kumbe ngemetho kumbe ngani. Kuthiwa ubuhle bomuntu kubonakala ngomusa alawo. Umusa yinto etholakala ngaphakathi komuntu, ihambelana lozwelo lokuzwanana lokubekezela lokuthandana. Kakuthongo ukuthi umuntu omuhle olemali, olesikhundla, ofundileyo, kumbe ngolamandla, kumbe ngobusayo, kumbe ngowesatshwayo, umuntu olomusa, umuntu olento engaphakathi kwakhe. Athi nxa esenza ulutho, abantu babone lapha abambe khona, lapha akhulume khona, lapha enze khona, ukuthi umuntu lo ulenhliziyo enhle, inhliziyo ezwisisayo. Le misebenzi yakhe yamfakazela ukubana ngumuntu onjani. Kambe wena lapho ohlezi khona, inhliziyo yakho ithini? Abantu babona imisebenzi bani oyenzayo. Ungacatsha ngesikhundla olaso, kodwa nxa ungelamusa, kutsho ukuthi vele asomuntu omuhle, ungumuntu omubi. Ungacatsha ngenotho yakho, ngemfundo yakho, ingabe yini olayo empilweni yakho. Kuthiwa kumele nxa ungumuntu omuhle, kumele ube lomusa, kubonakale imisebenzi yakho. Siyazi bazalwane, umuntu ongakenzi ulutho, ulutho liqalisa emntwini ongaphakathi. Sengitsho lokhuluma inhlamba embala, ngitsho lontshontshayo, ngitsho lonyeyayo, ngitsho lolochuku okuncindezela abanye, ozwa ekholisa nxa abanye abantu besebuhlungwini. Indaba iyabe iqalise ngaphakathi, sibe sesibona-ke impumela yakhona ngaphandle. Umuntu omuhle nguye olomusa, okwaziyo ukuthi lanxa lolutho oluthize abelane labanye, angabi ligovu, angabi lihaga, angakholiseki engathi ukuphila ngokwakhe yedwa. Umele akhangele labahlezi khona, ubanakati labenhlezi labo bona banjani, abenzele umusa. Khunjulelwa izinto ezinhle ezigcwele umusa ezivela enhliziyweni elungileyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu olungileyo, ngasicelini, ngasicela inotho kwanamhlanje, kodwa sicela umusa enhliziyweni zethu. Sazane, sinanzelelane, singeyisani, sezelane umusa kuze kuthi lanxa sesingasekho emhlabeni singabi la magama azazila emlonyeni yabantu, kodwa sikhunjule ngemsebenzi emihle kuze kube ngunaphakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo. Singehlukani ke kwezemidlalo, iqembu leBulawayo Chiefs linqobelethele 1-2, kwathi ke iCapes United yanqoba iHighlanders 2-1, iwange yona ke kwaba ngutsheki lobhanqa leDynamos 2-2. Sinanzelela njalo endabeni ebezikhokhela lamhlanje ukuthi ibandla leMDC koBulawayo lithi selizamelela isinqumo somthethandaba, sona lona beliphikisa isinqumo samapholisa esokulenqabela ukuthi litshengisele kuleli idolobho kusasa. Ngakho lithi lizakwazisa ke abantu ukuthi isinqumo sithini. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.